Abangade betshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr. Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende emhlanhlandlela Government Complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi emhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathi ntambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Coal Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza e-NRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba is $17 ayenelisi. Ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale rent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla, le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izindlu eziningi ngama forums. Ama forums lana kusey ukuthi ngama forums sebe double phakathi. Ngapha ulojisa 2 rooms, yena salale 2 rooms, ukwenzela ukuthi raise imali. 1 room, belela abantu bengu-10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza e-NRZ uhola amadola angamachumi amabili lanhlanu, i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu, onina babhubha bafa, befile benjalo gogo, imali engiholayo kayenelisi, incane. Incane kunjalo kathesi kubuye amabhili, amanzi bayavala bafuna 4,000, mina ngihola $25. So imali le kayenelisi ukuthi igcine abazukulu. Ngapha uyahamba esibhedlela, kuthiwe kufuneka imali, ngigula sisendlini sibagcinile ogogo nje balibona sibamele sinje, sibasukumele, abakhoni siyagezisa, siyachuba ogogo.
Umnumzana Charles Banda uthi iNASA iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingapi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Sifuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi, anti basitshele ukuthi iyangaphi sisebenzisani phela njengoba bengasiniki ten ukuthi siyidle, anti basitshele phela ukuthi bayisebenzisani.
Umfelokazi unkosikazi Esnathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi iNASA yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenze CSC 30 years esebenze CSC, so wasebhubha 2006. So 2006 imali yami yasuka e-CSC ingene naso ukuthi benike lakathe sabanike imali yami and kona pampila nzima nje athi kona ngikulisa kunika imali yakho singathola le nika imali yami ingasayina ngaphi kwakhona abanitsheli lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
Qoqene njengabantu izizalwane ezihlala ama-pensioners ngoba isizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kulabantu abadala abasenze railways bahola imali ncane yabo $17-$20 uyababona ukwehluleka kwabo la behlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Bongani Netta uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabatsha akulamsebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcine ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
Abadala yiwo abasikhangele ezindlini thina njengama youth asisebenzi. Abadala basebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama pensions abo azenelisi ukubagcina. And if you look at it ngendlela ekusituation yakhathesi into le ayaffect bona bodwa iaffect a lot because it's a broader national crisis. So kuswelakala kwemali ezabadala kuaffect a lot because thina sihlezi abadala yiwo abasigcinile. So sijuma ngoyo selala eziko ngenxa yemali.
Iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.